ukhetho olukhululekileyo alukho, azange lube khona eMozambique. Abantu beMozambique babaziyo ukuthi ukhetho aluhambanga kahle. Isikhuni sitshisa umkhwezeli. So laba abantu abathi ukhetho luhambe kahle vele kumele batsho njalo, ngoba ukhetho luthi uma luhambe kubi eZimbabwe kuthiwe khona luhambe kahle. So-ke bafuna ukuthi le Mozambique kube yikhona lokho. Akumangalisi-ke ukuzwa iqula elikhokhelwa yiZimbabwe lisithi ukhetho luhambe kahle, ngoba iZimbabwe vele yona ukhetho luhamba kahle ayilwazi ngokwayo. So-ke ngesikhundla elaso yiyo edonsa ukuthi kuthiwe ukhetho luhambe kahle.
Yebo, Masaka, uyamuzwa lapho Ncube uyakhuluma sifile ukuthi hayi kuvele akukhanye ukuthi kwethulweni isadiki lapha njengoba eZimbabwe kukhanya ngazani akuna khetho vele okukhululekileyo luyake lwenziwe.
Kulisizi kakhulu baba ukubana ama-opposition ethu sengama-opposition lawana afuna ukuthokoza kuphela nxa ingungu ikhala isithi kibo. Nxa bengadliwa bayakhala bethi akuhambanga kuhle. Singakhangela lapha kuwina khona i-opposition ama-ruling party hlanganisela iZANU-PF bakhona ukuthi bebafisele amathamsanqa ngoba babe bevumile ukuthi bawinile. Lapha i-opposition edliwa khona sokuthiwa hatshi atshontshiwe. IMozambique ngomunye umzekeliso esilawo lapha kusadik okwamanje ngemva kokubana iBotswana kuphelile kwathiwa i-opposition iwinile akula muntu okhalileyo. IMozambique sokuthiwa kutshontshiwe ama-election. So lokhu okuphume kusadik kufanele njalo yindlela okumele kube yikho khona ukubana konqosela ukubana hayi ama-election awe Mozambique ahambe kahle, ngoba nje kuyabo kulama observer mission laba ababonayo bakhangela ezokhetho babe bekhangelile bahlolisa babona ukuthi hayi abantu laba bawine ngendlela emnandi. Isadika iphonga ukuhlala ifake i-message ingakhayelisisanga okuzwa.
Sikubamba umlomo khonapho. Uvala ibhathani yakho baba Msaka. Sibuye kuwe baba Ncube, uyamuzwa lapho uyakhuluma ubaba Msaka. Akumphendule khona.
Ngiyamuzwa ubaba uMsaka. Into ehlupha ubaba uMsaka basuka nxa beyizanu babe lentamo zentle eyokuthi intshe ifuna ukubona lalapho engavumelanga ikone khona. Bona yibo ababona beze bedlula abantu beMozambique. Abantu beMozambique bayakhala ukuthi sivote ngendlela eqondileyo. So oMsaka vele basebenza khonokho ukuthi umuntu okhalayo bamfithizela ngamandla ukuthi kakhale kakhulu. Yikubona bekhethe ukuthi bame lo mncindezeli onguhulumende weMozambique, ngoba labo vele bazimpila zantabana. Yikho bekusekela khonokho. Thina esikwaziyo ukuhlutshwa lithi livote kahle kungahambi kahle siyabazi ukuthi abantu beMozambique. Njalo kasikhangelelanga ukuthi umuntu weZanu angama lozulu. Umuntu wezanu uma labahuquluzi, njengoba umuzwa nje ubaba uMsaka ukuthi umi ebahuquluzini, kodwa iqiniso kuyalazi. Kanti khonokho ukuthi uthole emhlabeni okulachatshangwa khona ukuzahlala abantu ibandla lihlale esikhundleni ntolontolo, khonapho lingenzi lutho njengelakhe uMsaka. Abantu ilizwe liwaza ngendlala khonaphana ubona, kodwa ababhizi basekela into ezingekho khonapha. Njengoba bekhuluma ukhulumela ukuthi engxenye angabone esephiwe kuyihafu kwesinkwa naye kuthiwe kayilaleli, njengoba kade sibabona beholisa inyama zenkukhu la bebulala ilizwe ngendaba zenkukhu. Yiko vele akumangalisi ukuthi ubeze besekela into embi eseMozambique.
Ye, baba Msaka, ngena khonapho uhluvale ba.
Hhayi, kulisizi ukubana abantu kakhulu abe-opposition ethu eZimbabwe ukucabanga kwabo bayakuhlalela kakhulu sibili. Abasafuni ukubana abantu bekhulume ngento enhle ekhona, njalo kumele behlolisise kakhulu bekhayelisise bebone ukubana nxa kuthiwa abantu bayakhonona bayaprotesta akutsho ukuthi ngumuntu wonke, akutsho ukuthi esihamba sesisithi abantu beMozambique. Kungakhona ukuthi abantu abalutshwane bona labo abavotela i-opposition yibo sebeba ngumsindo befuqwa ngamanye amazwe ephetsheya esiwaziyo ukuthi bona injongo yabo yikuletha i-regime change kusadik. Abafuni ukubona amazwe esadik elokuthula, njalo nje baletha ingxabangxoza emazweni lawa. So laba abe opposition nga amanye amazwe njengele Zimbabwe ongusadik chairman nga sekhuluma okumgodi okusegcekeni okumbalo sokuthiwa hathi senzela isinkwa hathi siprotector isovereignty yethu njengama-Africans asifuna ukuthengiswa i-Africa yethu njengalokhu abafuna ukwenza bona be-opposition.